ngikhangelele ukuthi umongameli Joe Biden uzozincoma kakhulu kule State of the Union address ngokuphumelela komkhonomi we-America kusukela ekuthatheni kwakhe umbuso ngo-2020. Sibona khona manje i-unemployment rate e-America is the lowest iphansi since 1969. So lokhu kukhombisa ukuthi izithembiso zakhe uBiden azenzayo ekhampeyina ngo-2020 ukuthi uzoletha imisebenzi e-America sezifezekile. Ngakho sikhangelele ukuthi uBiden uzoncoma kakhulu ngaleyo success. Sibonile njalo impumelelo eyenziwe yibandla lakhe lama-Democrat kukhetho oludlulileyo ngo-November umnyaka ophelileyo. Ukhetho lolu khangelelwe ukuthi ma kubhekisiswa i-history, ibandla elilomongameli lijwayele ukudliwa kakhulu kuma-midterm elections ayenziwa ngo-November. Sabona umongameli Barack Obama, ibandla lakhe lama-democrats laluza amasithi engathi afika amashumi ayisithupha. Into evamisileyo, even u-president u-George W. Bush, ibandla lakhe lalo laluza amasithi.
Ngibambe umlomo khonapho moyo. Kukhona kodwa ama-Republicans abamsola ngakho, kakhulu ezomkhonomi lokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokunye. Kungabe bamchothoza ngokulengqondo yini ama-Republicans kumbe sokuyipolitiki kuphela?
I think esikubonayo ukuthi ipolitiki inkulu kakhulu, i-division esikhona ku-Congress la ku-Senate isinkulu kakhulu. Ama-Republicans ayikho nje into enhle abangayibona yenziwa ngama-Democrats regardless ukuthi umkhonomi uqhubeka kanjani. Yebo, siyavuma ukuthi intengo zezinto zikhuphukile last year, and siyazi ukubana okuningi kwakhona kwaqalwa ludaba lokuthi i-COVID iyaphambanisa izindlela zokutransporta izinto mazisuka kubo-China, esingathi supply chain yadisrupteka kakhulu. Sabona njalo impi enzakala e-Ukraine, qale i-Russia layo idisturba kakhulu amafutha, ngoba i-Russia yi-producer yamafutha enkulu kakhulu. So ama-Republican wonke lokho bathanda ukuthi bangakuvezi sobala, ngoba kuyabaphazamisa kupolitiki yabo. Sizobabona besola njalo nje ukuthi u-Biden, even umkhonomi siwubona thina uqhubekela phambili kumelela, bona sizozwa bekhuluma besola ngodaba le-debt ceiling ukuthi isikwelede se-America sesisikhulu kakhulu, and therefore abafuni ukuthi izikwelede zibhadale.
Kulo daba manje nobelukhathaza olumayelana lebhaluni leli libonakale lisemayezini elizweni leMelika okubikwa ngele-China eselidutshuliwe. Ubona ezakhuluma ngakho yini lakho lokho umnumzana Biden?
Yeah, I think ukuzomele akukhulume lokho, ngoba yinto ama-Americans ayikhangelele kakhulu, ngoba sizwile esolwa kakhulu kumaphephandaba ngama-Republicans ukuthi ukhanya e-weak, elula kakhulu ngoba uyadelelwa ngamanye amazwe afana labo-China. Bekumele ukuthi alidule vele besanda kulibona. Kodwa sizwile yena u-Biden explaina, and I'm sure futhi uzoqhubeka explaina ihlazulula udaba lolu kule State of the Union, ukubana bekungasizi ngaleso sikhathi ukuthi lidutshulwe ibhaluni leli, ngoba bekungaziwa ukuthi li-collecta information ibani. Kule ngqondo ehlakaniphileyo ukuthi ibhaluni leli balidule, sebeqale balistadisha babona ukuthi kahle kahle lenzani, njalo futhi bekwazi ukuthi lapho balijulela khona kusoze kulimaze izizalwane ze-America.